Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhlanje ngolwesibili mhlaka 6 Lwezi 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, sokulesitimela esithola abantu edolobheni lakobulawayo esilenhlawulo ephansi kule mijova.
Ngingakhuluma ke lezakhamizi ezithize bathi hayi bona bathaba kakhulu ngesitimela leso singele ngoba imali yomthova bebengasayikwanisi.
Amavinkili amaningi abika eqhubeka esala ukwamukela imali yamabhondi kanye leyama-RTGS esithi afuna idola lemelika kuphela.
Ama-RTGS kumbe amabhondi not asamukelwa yi-market. Lapha-ke engani ayamukelwa khona, hhayi intengo yangkhona iyabe ikhuphukile sibile kummangalisayo.
Abantu bethulela iStudio 7 nababhekane lakho nsuku zonke.
Inkinga thina esinayo kahle kahle yokuswelakala inkxaso evela kuhulumeni wethu. Uhulumeni wethu akasenzeli lutho, imigwaqo akasenzeli, amanzi akasenzeli.
Namhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esisebenza eBrithani.
Okunye engikwenzayo yikugqugquzela amalungelo abantu, lokho esikubiza ngokuthi ama-human rights. Ife ngigqugquzela ngakho, ngiphatheka ngakho kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi liyathokoza ngokuthi isitimela senkampani iNational Railways of Zimbabwe sesiqalisile ukuthwala abantu edolobheni lakobulawayo, njalo imbadalo yaso iphansi kule mijova. Isitimela lesi esiqalele umsebenzi izolo sithwala abantu sisuka esigodlweni ngo-5:35 ekuseni sifika kobulawayo ngo-7 o'clock. Sidlula ezitishini ezise-Green Roofs, Luveve, Country Park, Level Crossing, eNtumbane, Nguboyenza, Popoma, leWestgate andubana siye kuma kuleliwe edolobheni. Isiphathamandla sebandla leMDC uMnumzana Colette Ndlovu owake kwaba ngukansila elokijini leCountry Park oxoxele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 izolo ntambama uthi lanxa kulenyathela elihle elithethwe nguloliwe kulengxaki ezithile okufanele zilungiswe.
Isitimela siqalisile sibili i-Country Park, ngoba i-Country Park iba i-Country Park Luveve. So-ke siqalisile namhlanje ukuthwala abantu ekuseni. Lakathesi ntambama sithwalile njalo sesisuka laba e-town. Ngingakhuluma-ke lezakhamizi ezithize zathi hhayi bona bathaba kakhulu ngesitimela leso singene ngoba imali yomthova bebengasayikwanisi. Ngenxa yokuthi imjova ikhwelile bona kabakhwezelwanga imali. So kuyabahlupha kakhulu le bhajethi yakhona nje ukuthi phokuthiwa phakathi kwesikhathi nje into sikhwelile kathesi, bona bekhangelela ukuthi bahola yona le imali engazange ivele itshintshe, lokho behola imali efanayo kodwa izinto ziyakhwela. So kukhanya ngapha esayidini lokuthi bakade baye emsebenzini, hhayi njengezakhamuzi bathi bona hhayi kuyabancedisa kakhulu.
Siyasizwa ukuthi sibuye ekuseni kakhulu njalo singabe sithatha isikhathi eside ukufika edolobheni.
Yebo, bekhala ngakho khona lokhu ukuthi isikhathi sabo siya ngoba kuthiwa kulama-stops amaningi ukuthi nxa besuka khonapha e-Country Park besiyafika etown, yabona siyabe sime ka-4. So siyaphuza, siyabaphuzisa abaningi ukuthi bafike, but inteleyana yinto elungisekayo. Ukuthi nje kungadingwa abakhokheli bahambe bayekhuluma labo ukuthi khona hhayi besicela nje ukuthi li-adjust isikhathi senu kube isikhathi esinje, njalo kube lama-bustop amalutshwane kungaphongumanje njenge-bustop ye-N4. Bangangezelela amakhanda ezitimela ukuthi khona esinye sihambe esinye sisale sidobha njalo kwenye indawo, kube njalo njalo nje njengokwenza kwezinye indawo kusebenza khona ezitimela, ngoba lokhani ukuthi khona bahambe sebesima yonke indawo kuyadala ukuthi kuphuze ngoba ngase simile ukuthi sisukume kuthatha isikhathi.
Zona ziphila njani izakhamizi zase-Country Park khona ngapho le Luveve ukulandela ukukhoyela kwentengo ezigoqela imchova lokunye lokudla lakho konke?
Ngakusela muntu okwanisa ukuphila. Abantu sebephila ngoba bangathini emhlabeni kodwa ngendlela izinto ezikhwele ngayo. Ngikhuluma namhlanje mina ngingenile khona kwabanye ngithi uye uzobona kwathiwe umuntu bezakalayo. I2 kg yetshukela isenza $3. So besithi sizaphila njani? Kodwa ke sasesithi njengoba nabona ababaye babasikhokhelayo babethe sike sime sibone. Kakula muntu othokozayo ngempilo lesi esiyiphila kathesi ngendlela izinto ezikhwela ngayo. Isinkwa kathesi i-$6 from dollar. Kusho ukuthi intengo yezinto zonke zikhwelile, i-cooking oil kayehla.
Lo ngumnumzana Colette Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC, owayengukhansila we-Country Park. Sixoxe laye ekoBulawayo. Amavinkili amaningi abikwa eqhubeka esala ukwamukela imali yama-bond kanye lama-RTGS esithi afuna idola leMelika kuphela. Amanye amavinkili abamba abantu ngamandla ukuthi bathenge enye impahla ukwenzela ukuthi bavunyelwe ukuthenga impahla esilelayo efana lamafutha okupheka kanye nechukela. Le yinto esolwa kakhulu nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU, uMnumzana Jafet Moyo.
Ama-RTGS kumbe ama-bond note asamukelwa yi-market. Lapha ke engani ayamukelwa khona, hayi intengo yangkhona iyabe ikhuphukile sibile kummangalisayo. Ngapha ke iholo lingazange likhuphuke. So izisebenzi ngokuningi bazo ziyala ke limali ngokuthi phela ama-services kungaba ngodokotela, izibhedlela, ukudla sibili endaweni ezithize uthola babisela nje i-American dollar. So thina simi lezi sisebenzi esikukhulumayo ke sikuthola ezisebenzini. Kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende angacatshi ngomunwe. Imakethi yechoyo ukuthi imali esebenzayo phakathi kwelizwe yiphi. Njengoba nje sasivele sitshile ekuqaleni ukuthi imali le ayi-introducayo izaxotsha ke imali enhle. Yikwese sikubona lokuthi yona i-American dollar ke isebenza iyefunakalayo, ayibambeki, ayitholakali. Ayikho nje abaqhathi besithi manje lithi bona lizakhola nge-American dollar sizayithatha kuphi. Sibaphendula ngokuthi ingani ama-services enu ingani liwabizela nge-American dollars? Yikho nje izisebenzi zisithi zifuna ke i-American dollars.
Ngike ngakhuluma lomunye obesithi ungene kwe-shopisi efuna ukuthenga ichukela, watshelwa ukubana nxa efuna lelo chukela i-2 kg kumele athenge impahla e-$5. Into ebahileyo yini le?
Kuyasethusa ke khonokho ukuthi nje kwenzakala nje uhulumende ekhangele. Singazi ukuthi kule inspection ekhona yini kumbe kuyavunyelwa yini. Lami nje okwamanje ngiphuma ko-TDM okwamanje. Ithukela ke ayikho eshelfini. Ithukela ke isethilini. Ngathi lapha kubhadalelwa ku-point of sale. Uqala ke uthenge izinto ezithize ezifika ke imali efika $15. Wathi ke sungathola ke ithukela. Asikwazi ukuthi lokhu ama-retailers wakuthatha kuphi. Kodwa ke kuyenzakala nje nawo abomthetho bakukhangele nje. Bazenzela nje into abafunayo abanikazi bezinto zayo. So kubhahile ke okwamanje ukuthi abantu sebethathelwa imali akade bengayilungiselelanga ukuyisebenzisa. Nangu phela ubuvele wena uphethe imali yesinkwa. Usubadwa ngamandla ke ukuthi udobhe lokungaba kuyini okufika kumbe $5 kumbe $10. akukho kubudget yakho ke lokhu osokubanjwa ngamandla ukuthi kutheke. Kodwa ke kubhahile ke okwamanje ukuthi abantu sebesetshwa bethengiswa izinto kade bengasifuni ngokuthi kufanele bethole kumbe ngamafutha, kungaba yisinkwa kumbe kungaba yichukela.
Kodwa kulolu daba singasola uhulumende yini kumbe bona abamavinkili babaphambanisayo lapha?
Ancho nje sithi ngumuzi ngamuzi ulomthetho phela. Ancho laba abantu nje nqabe operator uyaphiwa phela ilayisensi. Ancho ilayisensi iyakutshela phela ukuthi uza kwenzani, uzathengisa njani. Nxa ke usuzakwephula ke umthetho ke. Sithi ke laba aba-enforcement phela ama-inspection abakunika ke ilayisensi. Kufanele phela bengenele. Nxa umuzi ungalamthetho ke baba. Izinto zingonakala nampu phela sesikubona ke abamabhizinisi ke sebezenzela phela abakufunayo bethathela abantu izimali ezikhwameni. Kuliqiniso sibili ukuthi otshontshayo kasohulumende ngababhizinisi. Esikutshoyo thina yikuthi bathi nje obanika amalayisensi ngubani phela. Kuleso kufanele phela angenele phela ameleleke uZulu ongalamandla ukuthi usupractice okungayisikho okukulayisensi yakho.
Ngamanye amazwi lingathanda ukubona yini abenza lokhu behluthunelwa lawo malayisensi bewathathelwa?
Nxa kuyikuthi ilayisensi ithi khona ikunika ke ilungelo lokuthengisa, liyakunika ke lama rules imthetho ukuthi uthengisa njani. Nxa ungephula ke ayikho ukuthi khona uyathathelwa uthi wena awuyifuni leyo license. Sikhangeleleke abamabhizinisi ukuthi kena ngesibhungu singathi babe ethical.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele we-ZCTU ubekhuluma ecingweni lontukameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Sike sibone okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namhlanje. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuthi uhulumende usefuna ukuthengisa ama-shares akukhampani ye-Olivin Industries elungisa amafutha okupheka. Uhulumende ufuna ukusebenzisa imali le ukwenzela ukuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa okweleGini uzama ukuthola usekelo emazweni athiyeneyo ukuthi kwesule izithezo zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF ngamazwi asentshonalanga agoqela eleMelika. Iphephandaba leZimbabweni libika ukuthi inhlanganiso yeNimbe Trust ikhangelelwe ukuya embukisweni wezamasiko kwelemolokhongo lesine. Omunye walabo abazabe besemcimbini lo ngumlingisi olodumo uNqobezida Dube. Iphephandaba leZimbabwe Mail libika ukuthi umnumzana Godfrey Gandawa wayengumsekeli wohlangothi lukahulumende lwezemfundo ephezulu uyadingwa ngamapholisa kulandela ukwehluleka kwakhe kokuthi aye toniswa icala emthethwandaba lokucathangelwa ukuthi weba imali efika phose inkulungwane ezingamakhulu amane. UGandawa wayengumsekeli kaprofesa Jonathan Moyo okuthiwa kulesandla ekuqambuleni kwemali le yeZimDef eyasetshenziswa ngesikhathi kusenziwa imihlangano kankosikazi Grace Mgabe.
Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Sasilehlanga likaZulu lemilayezelo yenu phela sifisa ukuthi lisithumezele konke lifisa ukusithumezela khona. Ngena kuWhatsApp khona manje ufithizele lokho kokuthatha amazwi ube susithumezela ke ofisa ukuthi sikuzwe. Ulelungelo lokuthi ukhulume konke okufisayo ungathuki muntu. Ungakwenza konke konoko nxa surekhodile usithumezele ke kunombolo leyi 1-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi bathini namhlanje abanye abantu abasithumezele imilayezelo.
Salibona, ngumofathi Ncube, ngihlala emkholokwe esigabeni sasePlumtree.
inkinga thina esinayo kahle kahle yokuswelakala inxaso evela kuhulumeni wethu. Uhulumeni wethu akasenzeli lutho, imigwaqo akasenzeli, amanzi akasenzeli, lokugetsa awukho sendaweni yaseplumtree. So kunzima kakhulu ukuthi khona sithi sinohulumeni ongasenzeli lutho, okuyinto ezayenza ukuthi nokusekela uhulumende okhona singamsekeli. Asikwazi ukusekela uhulumende ongasenzeli lutho. Siyacela kakhulu ukuthi mangabe uhulumende engowentando yeningi, ayenzele abantu bonke ngokufana, asebenzele abantu. Ma kungabe akakwanisi ukusebenzela abantu, okuhle ukuthi bona kumele abantu bahlangane bakwazi ukumsusa, bafake umhulumende ozasebenzela abantu. Esikucelayo ukuthi i-province ne-province noma ngama-border gate noma yini, yonke imali etholakala lapho isebenzele abantu bakuleyo ndawo. Asifuni ukuthi eMathebeleland mangabe kutholakala imali ihanjiswe ithathe nguhulumende iye eHarare, iyephucukise eHarare. Sifuna imali zaseMathebeleland, ma-border gate, matsiloji, kuphi kuphi, bed bridge, ayisebenzele eMathebeleland. Sibone imigwaqo yakhona ithuthukiswa yonke, kube kuhle endaweni yasemathebeleni, ngoba iningi imali esiyibhadalayo uma zingena izimoto ziyabhadala, but zihamba kuphi? Emagorogorweni, emagorongeni, zingena ezifuleni, ziyaphuka imoto zabantu, kubuhlungu kanjalo. Ma ngabe engafuni ukusisiza uhulumende wethu, yena ngokucabanga kwakhe ngembono yakama-advisors akhe athini, acabanga ukuthi sizamvotela? Phela singeke sivotele umuntu ongasisizi ngalutho. Sicela ukuthi uhulumende acabangele abantu ikakhulu eMathebeleland, sebencindezele kwenele. Asicela ukuthi kube lo tshintsho. Ma ngabe angakwanisi, sizakwazi ukuvota, simvotele out, sikwazi ukuthola umhulumende osebenzela ilizwe laseZimbabwe, ongasebenzeli uhlangothi. Siyabonga.
Ngiyabingelela emsakazweni we-Studio 7. Okhulumayo lo nkosi yaziwa semancubeni osegolo wamanje waqhamuka le emagedleni. Eyi, kuney'nkinga ngendaba zasekhaya eZimbabwe. Siyasebenza kodwa imali yakhona layo ayinganani. Ma uthumele ekhaya bakutshela ukuthi akusakwani lutho, ngoba into seziyabiza, zikhuphuke kakhulu, sezithengiswa ngaphandle emkambo lo, i-black market. Kunzima ngempela. Okwamanje sesikucabangayo ukuthi akusasizi ukuthumela imali, ngcono ukuthumela yona igrocery. And then le grocery yakhona iyabiza ma uthumela kuwoMalaysia. Usizi ngempela lo lwesikilo. Into yasekhaya isuke i-affecte nathi thina esingapha ngaphandle, ngoba kabe sekumele ukuthi imali onaleyo oyitholayo uthumele eningi. Kanti nangapha eGoli sihleli siyarenta, siyadla, iy'ngane ziyafunda. Hayi, kunzima. Impilo esiyiphila inzima kakhulu, and ibangelwa yilo sizilwa ngale eZimbabwe. Asazi ukuthi kungenzakala kanjani, ngoba izanu le iyalela ukuphuma esikhundleni. Kusho ukuthi siyahlupheka nje size siye kufa. Kubuhlungu kakhulu ukuba ngumuntu waseZimbabwe, kubuhlungu. Angazi ukuthi izanu le ingakubona kanjani, izwele abantu iyekele ukuhluphekisa. Ngiyabonga ku-Studio 7.
Lezi-ke izalwa naseZimbabwe ezisithumezele imilayezelo etshiyeneyo. Silethemba lokuthi ilandla izathumeze yenu phela. Lingakhohlwa, uyasithumezela ke kuwhatsapp inombolo ithi 01 202 465 0318.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe, ilizwe leCameroon lizama ukuhlenga abantwana besikolo lomphathi wabo abafika phose amajumi ayisificaminambili abathunjwe ngamalocaja. Ilizwe leMelika selifake njalo izijeziso zenotho kwele Iran kulandela ukwethulwa ngumongameli Donald Trump wavimba isivumelwano sokumisa ukulolonga izikhali zenyukliya esenziwa ngowaye ngumongameli uMnumzana Barack Obama. Mahlabezulu lamhla ke kuhlandla lethu lapho sikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe ngokuthi baphila njani njalo bangaphi abantu ke abeZimbabwe. Siloba ke uMnumzana Thembani Dube ukhala ngale ke e-UK. Baba Dube kunjani?
Hayi, ngiyaphila baba Dube.
Yes, awukwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyathokoza ukuba sehlelweni lolu.
Yeah, usunomnyaka emngalani uhlala khona ngapha eBhilitane?
Hayi, simnengi, hayi, sinjengechebecheba sokulesikhathi mbijani.
Awuboni ke, so uyasebenza labantwana bonke bakhona?
Yes, yes.
Yeah, akutsho ke ukuthi wena uwenzani khona ngapha?
Sisebenza kwezempila kahle.
Singathi kukhona okunye okwenzayo ngaphandle kwakhonokho?
Okunye engikwenzayo yikugqugquzela amalungelo abantu, lokho esikubiza ngokuthi ama-human rights. Ipe ngigqugquzela ngakho, ngiphatheka ngakho kakhulu.
Singathi uyenzani nxa ungajula khonapho baba?
Ukukhangela nje izinto ezijeneye zamalungelo abantu, sisebenza kule i-organization e-ACT 1893, towards the Human Rights Restoration Movement. Sikhangele amalungelo abantu bakithi beMathebele, and sikhangela izinto nje ezijeneyo ezamalungelo, amabhizimusi, amalungelo empilakahle, amalungelo okufunda, amalungelo nje ajeneyo, ukuze kuyefika kumalungelo-ke aphathelane lombhuqazi wesizwe lesi. Iyaziwa kakhulu ngokuthi i-ground genocide.
Yes, ngathi ke nxa singabamba konoko ke ngamafutshane ukuthi selikujove kanganani, sizokuthiwa ke lo baba uMzila Ndlovu bekhona khona ngapho lijove kanjani?
Hayi, sikujove kuhle kakhulu. Ngoba njengehlanganiso sivela kude kakhulu. Sivela ekutheni saqala sikumthokazi review.com senza nje sikhangelela ukuthi abantu babe lethuba lokukhuluma ngezinto ezibahluphayo kwelamathebele, and siqela-ke ekutheni siphathise ezintweni eziningi ezijiyeneyo emathebele, and ezifana lokuqaqela igadade, ukuthumela amabhasi ukuthi kwele emhlahlandlela nxa kulabo umzilikazi day isikhumbuzo senkosi yakuqala. Izinto ezinjalo nje ezijiyeneyo, ukusebenzelana lale iqembu leli le-South Africa elikhuluma ngombhuqazwe we-ground ele-theatre uloyiko. Ngokunjalo-ke silama-programs uyinhlelo eziningi ezijiyeneyo ukuthi sithanda ukuthi kube le nhlelo eziyabe lokhu eziqhubeka siya phambili. Olunye lolo luhlelo-ke yilo lolu olokuthi bekulo mhlangano umbhuqazo, umayelana nombhuqazo. Sake sawuzama umhlangano lowo ngabo-May, kodwa sehluleka. Sasizama ukuthi sibise uDabengwa kulo mzila bobabili, sehluleka-ke kwaba loku kulezinto ezingazange zihambe kuhle. Kodwa-ke khathesi sizamile futhi ngokunjalo ukuthi sibabise lapha beze, kodwa-ke sesiphumelela ukuthi silethe uMzila.
Ye, ulokhu khonapho-ke ulokhu khonapho-ke Dube, singathi-ke siyabona isikhathi sesingani sesihambile sibili. Nxa ungavala khonapho-ke ungatsho ukuthi ukulwela ilungelo labantu kunzima kanganani. Sicela ujaya ngamafitshane sibili.
Into enzima kakhulu, ikakhulu nxa abantu kunzima ukuthi baphatheke. So umsebenzi uba mkhulu kakhulu, kodwa ke hayi, abantu bakithi sebeqalisa ukuphatheka, kuyinto enhle. Umsebenzi lo odlulileyo kusitshengisela ukuthi abantu bakithi bayaphatheka kakhulu. So sithabile njenge-organization ukuthi hayi, umsebenzi wenziwe, sesikhangeleleke eminye imisebenzi ezobuya sisiya phambili.
Again, sizwa kwethu baba Dube siyabonga kakhulu. Ntathele lithuba ukuthi ngibonge ubaba uThembani Dube okhona ngale ke eBlithani. Ungathola kusasa baba Dube.
Hayi ngiyabonga baba Gibbs.
Ye, kulokhetho oluya kwenziwa eMelika kusasa ake sizwe ke ukuthi unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu uthini ngokhetho lwangkhona.
Abantu balapha bayakhangela ukuthi izinto abazivotelayo kuyini. Abanye bangakhangela ukuthi hayi mina ngivotela ukuthi ngibe le health insurance enganeleyo njengomuntu osekhulile kumbe umuntu ovele esigulela. So bengezwa okhuluma ngokuthi mina ngizalenzela lokhu njengalokho Obama Care khanya ngani. Ngalesi sikhathi somvota yiyo efuqa abantu abaningi.
So siyabona sibili ukuthi kathesi ama-Republicans yiwo azibambe esidukwini nxa sikhangela i-Senate le-Congress. So ke ubona ngani kuyaguquka yini khonokho?
Mina ngibona ngani kuzaguquka njalo ngendlela abantu abafuthelene ngayo. Kuzakuba lekunye esizakuthi kuzathatha abantu bengakunanzeleli. Kodwa njenge-Congress njengoba besitsho nje ukuthi hhayi kuzaguquka. Okungacaci kahle i-Senate.
Kungasala i-Senate lokhu ibanjwe ngama-Republicans kwaba kusijoni khonoko.
Okuqakathekileyo ukuthi i-Congress ingabanjwa ngama-Democrats. So kusiba le balance mbijana. Kancane nje ukuthi kungabi yilokho kade kuvele kuyikho khona ukuthi ngama-Republicans i-Congress ngama-Republicans i-Senate e-White House futhi kungama-Republicans. Lokhana kwehlisa indlela abantu abamele ukuthi babe behlolisisa ngayo ukuthi abantu bayabusa kuhle na. Kathesi angishabona ukuthi nxa ama-Republicans angawina i-Congress azaba lapho ukubamba upresident phezulu le ukuthi ha ungaza kukwenze lokhu okade ukwenza nxa kade liyini lonke nje i-government zontathu from Congress to Senate ne-White House. Nambona ngani kuzanceda kakhulu.
Unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe sigqoke laye eseSeattle khonapha-ke eWashington. Sike siphonga ukuthi sizwiseke nje kancane esiyabe silakho kusasa nxa sesikhangele ezomculo.
Ukwenza ngiyazama ukuzenzisa ngomsebenzi nangomculo ukuze mbona lapho kuzofaka khona ngoba isimo sesinzima kakhulu.
Ye, umculo singathi-ke iqembu lakho libizwa ngokuthiwa kuyini?
Iqembu lami libizwa kuthiwa yi-The Divine Worshippers. I-albhamu yami ithi You Will Reign inama-tracks ayi-10, it's a 10-track album. Iproduce ngu-Khosa Chuma, u-founder and leader of Khosa and the Pilgrims, lapho bengicula khona ngi-backing vocalist. Then wathi ubona something in me, wangiproducer. Then one feature in most of the songs into what I became vocalist and is my producer and is my mentor.
Yes, ngathi ke ingoma ezikhona iziphi? Ye, lapha singathi uhlabela ngani Ntombendala?
Leli cilo lithi ngiyazi ukhona emhlekeni wami. Leli cilo ngicula ngokuthi umhleki wami ukhona emhlake ngilapho ekhona ngaze kube njani kube lezinyakanyaka ezivungavunga kodwa umhleki wami ukhona ezongivikela kukho konke. Icilo leli licilo engithanda kakhulu engathi ngikhula ngicula esonteni ku-church choir and umama was my leader ku-church choir and ngathi ngicula layo ukuthi hayi ukuthi mama abone ukuthi lapha angifaka khona kanye lafikela ngivele faka ku-albhamu yami
aaifaka
leli culo.
Ye, leli-ke ulilalele njalo. Ye, sizathi siqhubeke-ke lo nonoza kusasa-ke lo kuthiwa ngunonoza. Liyamazi yini kumba limazi abamaziyo phela lisiphostele khonapha ku-Facebook lisitshela ukuthi ungubani. Sikake hlukani ukuthi ngibaleke khonokho-ke ukade kukhokhela namhlanje sokulesitimela esithola abantu edolobheni lakobulawayo esilenhlawulo ephansi okudlula imjova. Siliqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngu-Gibbs Dube.